Umalaba bekhatshwe ngumphathi ntambo ezomthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo bezobona okwenzakalayo kulo mthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatheli zindaba, umalaba uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. Umalaba othuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nyakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo eqhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho. Ikakhulu nxa sikhangele lesi sakhiwo esingaka njalo lokuthi siqakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqakathekile ukuthi sithathe inyathelo sisiya phambili.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ziningi inhlelo uhulumende engakazigqibi kulesi sabelo.
Ukuthi silama-projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mqabuko elweqasa ukwakhiwa i-old site ngo-83 namuhle i-new site lokho kuvilimbile ama-crane akwenziwa lutho. Ikhothi yena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho. Ibridge likamthabezi kalenziwa lutho. Singabala ama-project e-government wonke eGwanda amileyo maningi kakhulu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi umalaba lequla lakhe basuke khonale esigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuswelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha, hathi bezobuka nje engathi ngama-tourist. Indaba ye-tourism kuhulumende kayipheli, kakwenziwe izinto kungabe kukhulunywa ngazo, abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasepholosi kumbe amanqinqi waseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlanana leyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
Umnumzana Stanley Madamombe umqondisi we-Mutual Construction laye obesemhlanganeni waseGwanda namhlanje akathandanga ukukhuluma le ntatheli zindaba esithi isivumelwano asibhalelana lorhulumente asimvumeli. Umalaba ugcine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphume lesinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. Uziyambi laye uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leThinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthethwandaba ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekuthoniseleni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.